abagulayo kanye labo mama abazithweleyo kulesi sigaba bahamba imango emide kakhulu betshaya ngezika Adam ukuze bayefika esibhedlela esikhulu seMthabezi. Kodwa abanezimali zabo bagada izimota lamabhasi besiya ekliniki yeStanmore kumbe esibhedlela esikhulu seGwanda. Izakhamizi zithi ukuswelakala kwekliniki eseduzane lokhu kufaka impilo zazo engozini. Omunye wezakhamizi lezi ngugogo osekhulile unkosazana Sophie Mlilo oneminyaka yokuzalwa engamathumi ayisishiyagalolunye lesikhombisa 97 years. Ugogo Mlilo uthi uvame ukuncedwa zinjiva ezimphathela amaphilisi nxa zithe zavakatsha ngoba inyawo zakhe zingasavumi ngokuluphala.
Kuyameka sebele ukuthi nginye, amanye nginye ntambama, amanye nginye kuseni. Lapho le mali siyemthabezi, manje ngemthabezi ngenyawo, hhayi asafiki. Ukuze ngiphile sibili ngathi abaphathi zohulumende ukuhamba sokusana. Emehlweni angisabona endlebeni angisizwa.
Ukuswelakala kwezempilakahle kulesi sigaba kwaba liphutha elikhulu kakhulu kuzo ukhansila kaward 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe. Uthi balokuvelisa ukuthi kube leklinika kulindawo ukuze uZulu enelise ukufinyelela ezempilakahle engasebenzisanga imali eningi.
Iklinika yethu lapha kwezempilo yasuke yaba khatshana, yasesiba khatshana kakhulu. Angikwazi ukuthi ababekhokhela kuqala bakubona njani, ngoba yayisasivele siyilungiselele ukuthi ibe khonapha e-center 10 kilometers away from Mthabezi Hospital. Kodwa manje basuke seyifaka le iStelmo, yaze khona sekuthiwa Stelmo Clinic, kodwa ningeka ward 5.
Omama abazithweleyo ngabanye ababhekane loduko, ikakhulu nxa sokumele bayehlolwa babelethe, okudala ukuthi begcine bethwala ngezinqola behanjiswa esibhedlela seMthabezi. Isigaba lesi besibhekane njalo lokusilela kwamanzi okwesikhathi eside. Kodwa ukhansila Bebe uthi solwaphela lolu duko ngemva kokuthola uncedo kwinhlanganiso ezizimeleyo. Ngokunjalo uthi ezinye izakhamizi sezinatha amanzi empompi.
Inkomo zezisihlupha sibili, ezinye zisifa ngenxa yokuswela amanzi. Kodwa ngedamu leli mali mesenzele lona sekukhululekile, sibile nje ngengcono. Nangale izakhamizi i-USAID i-UNICEF sinesitile u-village 4, 5, 6, 5, 7 aseduzane la makhaya.
Lanxa urhulumente ehlale ethembisa ukuthuthukisa impilo yezakhamizi zemaphandleni, iindawo eziningi zibhekane lobunzima obumangalisayo obufana nje lobezempilakahle obuhlangana labantu beNyandeni lezinye iinduba eziningi. Sehlulekile ukukhulumisana logatsha lukarhulumente olukhangelane lentuthuko kaZulu wemaphandleni ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.